Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Livuka njani mthwazi omuhle siyalamukela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje. Ngolwesibili mhlaka 9 mfumfu 2018, igama lami nguKibs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Nelson Jamisa uthi kakakhulumisani nomongameli Emmerson Mnangagwa ngokubumba urhulumente womanyano lokuhlupha ilizwe leZimbabwe.
Have not had any discussion, any conduct with Mr. Mnangagwa or any of his representatives or envoys.
Kangaze ngikhulume lo Mnangagwa kumbe izithunywa zakhe. Lokhu akutsho ukuthi ngifisa ukuthi ngenze umhlangano laye. Haji. UZulu ukhala okumangalisayo ngokukhuphuka kwentengo yempahla eZimbabwe.
Amashopu ukuvula wona avuliwe kodwa abantu ade bethenga kakhulu ngama-ecotash konke le bhondi ade bethenga ngalo. Abanye besithi vele ibhondi kuyafika u-Friday liyabe seliyi-newspaper selingasasebenzi.
Amanye amabandla aphikisayo athi azabambisana nenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ekutshengiseleni emigwaqweni kulandela ukuqonga kwentengo yempahla.
Kungananzela kathesi sikhuluma kanje eZimbabwe amaphrayizi aqansa. Siyakukholwa ukuthi ngemva kokumenyezelwa kwe-fiscal policy leyo bekhona ngokuqonsa amaphrayizi, kodwa njalo into esihlupha yenale ekuthi okuthiwa sokukhwezwa futhi umthelo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokeli webandla eliphikisayo ele Movement for Democratic Change umnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kakhulumi laye ngokusebenza laye kulandela ukhetho athi lwebiwa libandla leZANU-PF. UChamisa wethule lokhu emsakazweni weStudio 7 kuhlelo lwe-Live Talk izolokusihlwa. UChamisa uthi Mnangagwa kumbe izithunywa zakhe kazikaze zimcele ukuthi bakhulumisane ngokhetho. Ukugudeka komnotho lokunye okufanayo. UChamisa uthi Mnangagwa kumbe izithunywa zakhe kazikamceli ukuthi bakhulumisane ngokhetho, ukugudeka komnotho welizwe lokunye okufanayo.
Have not had any discussion, any conduct with Mr. Mnangagwa or any of his representatives or envoys. Not that I intend to have any in any time soon, but just to clear the air.
Kangaze ngikhulume lo Mnangagwa kumbe izithunywa zakhe. Lokhu akutsho ukuthi ngifisa ukuthi ngenze umhlangano laye. Hathi, ngiyenzela ukuthi abantu bazwisise ukuthi sime ngaphi ngodaba lolu.
I do not want to be a prime minister. I have not said that I want to be a prime minister. I do not want to be the leader of opposition in parliament because I'm not part of the opposition. We are the ruling and reigning party. We won the election.
Kangifuni ukuba ngu-prime minister. Kangifisi njalo ukuba ngumkhokheli webandla eliphikisayo edala lephalamende. Ngitsho lokhu ngoba yithi esanqobayo, yithi esibusayo kwele Zimbabwe. Abantu basivotela, ngakho-ke sadingisisa ukuthi bafuna senzeni. Ngakho-ke angikhulumisani lo Mnangagwa nabantu bakhe. Uthi kasoze angene kuhulumende womanyano njengalokhu kwenziwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai.
One thing for certain, no to GNU, no to the issue of repeating what they did to President Tsvangirai. This is a new ballgame.
Esikwazi mhlophe ukuthi kasifuni iGNU. Kasifuni ukuthi kwenzakale lokhu kwenziwa kumnumzana Morgan Tsvangirai. Nxa kumele sikhulumisane, kumele sikhulumisane ngezinto eziningi ezihlupha ilizwe leZimbabwe.
First one is the issue of legitimacy, the issue of the will of the people. It doesn't make sense for people to go into an election, vote for a candidate of their choice, only for that vote to be disregarded, discarded, and ignored.
Okokuqala ukuthi sikhulume ngesikhundla sikaMnangagwa angena kuso ngodlu. Lapha sikhuluma ngezifiso zikaZulu. Akula ngqondo ukuthi abantu benze ukhetho, bakhethe umuntu abamfunayo, kube sokusebiwa ukhetho. Sifuna ukuthi izifiso zikaZulu zihlonitshwe. Kasifuni ukuthi ibutho libe yilo elitshela abantu ukuthi benzeni kwezombusazwe. Kumele abantu beze santando, hathi umbhobho.
Politics must guide the guns.
Uthi kumele kuguqulwe indlela okuqutshwa ngayo ukhetho kwele Zimbabwe lapho okuba lomsindo kungenziwa ukhetho.
Electoral reforms are key. ZEC, for example, has clearly shown that they cannot manage an election. They need to be chlorinated. They need to be disinfected of the infection that has affected them.
Kumele silungise indlela ukhetho oluqutshwa ngayo eZimbabwe. Kumele iZEC igeziswe, ihlambuluke, ngoba isitshengise ukuthi kayenelisi ukuqhuba ukhetho olubalulekileyo. Abaqhuba ukhetho lamakomishini aweZEC kabakwazi ukuthi benzani. Abanye babo kabahlonitshwa nguZulu. Kumele njalo kube lemisakazo eminingi kwele Zimbabwe. Singeke saba lomsakazo kamabonakude owodwa njengalokho kwenzakala eZimbabwe phakathi kweminyaka eminingi yonke leyi. UChamisa uphinde wathi ufisa ukuthi abantu beZimbabwe baphile ngcono kulalokhu okwenzakala elizweni. Uthi uzimisele ukuthi akhulumisane lomnangagwa ngokuhlupha ilizwe leZimbabwe. Umnumzana Dingumuzi Phuthi omele ibulilima West kudala lephalamende ekubandla leZANU PF uthi uChamisa kumelanga akhangelele phansi umnangagwa.
Kasibeni ngamaZimbabweni sibambane sibe lo mbono omunye sisebenzelane ndawonye, ayikhona ukuwomisela abantu ngezinto ezingasebenziyo.
Ye, kodwa phela siyabona i-MDC lokhu iqhubeka phela isithi umnangagwa wangena esikhundleni lesi ngendlela engayisiyo.
Okwakuqala amanga engiwazileyo enkulumeni le ngawukuthi umnangagwa wangena esifundeni ngendlela engayisiyo. Kanti kona kumele kuwine bani kwenzela ukuthi ama-elections kuthiwe eze-right. Angithi abantu bahambe e-court ngemva kokusola izinto ezithile. I-court kanti nxa isikhulumile ukuthi kuhambe so, sekumele kwenziweni. Ilizwe sekumele kuthiwe li-right kuphela nxa kuyukuthi kuwine i-MDC. Kungawini i-ZAPU kumbe kungawini i-ZIP kumbe kungawini i-MCA kumbe kungawina anything else. Sekuthiwa ku-wrong. Ngenxa yokuthi i-MDC yiyo enikwa imali ngabantu abasafuna ukuzothathela abantu amaplazi lapha kuleli. Ngenxa yokuthi i-MDC yiyo esanikwa imali ngabantu abafuna ukuzothatha amamayini abantu abasebenza lapha. Hayi, abantu kumele bavuleke amehlo babona.
Umnumzana Dingumuzi Phuthi umele ibulilima West kudala lephalamende ekubandla leZANU PF. Sixoxe laye esePlumtree. Umnumzana Dan Moyo okubandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kube uthi umnangagwa kumele kube nguye okhuluma loChamisa.
Umnangagwa nguye okumele njengopresident ambiza bahlalisane bakhulumisane. But uChamisa uma ekhuluma into ze-legitimacy phela kumele first azikhangele yena ukuthi yena eyakhe i-legitimacy njani emhlanganeni we-MDC.
Uthi wanqoba kukhetho, ngakho ukhetho lwatshontshwa. Uthi nxa ungakhulunywanga khonokho bele kuzabamba ngi akusezi kuyo ndawo.
Wela ngibona ukuthi ikhona into angayenza ngoba angaze ayekele ukukhuluma labo akusezi kutshintshe lutho. Uzohlala enjalo ukuze kufike ku-2023 kuyo kolunye ukhetho lapho kuzodidemana khona ukuthi uhamba njani. Yena into kumele ngabe uyayiqonqosela ukuthi kulungise ukuthi ukhetho oluzayo lube lukhululekile njalo lungabi lama-issues njengalolu. I-ZEC ya kumele vele itshintshwe kube i-ZEC esingathi independent ngoba okwamanje asingeke sidepend on ama-results akhitshwa i-ZEC.
Ye, uphinde wakhuluma sibili kakhulu esithi kukhanya ngazane-ke nxa usukhangela uhulumende uyehluleka vele kakukhanye lokuthi kuyangaphi. Sokukhuphuka intengo yempahla ethize amafutha ezimoto akusela lutho pho uthi babusa njani nxa kunjalo.
Uhulumende siyazi ukubana vele izanu ngokwayo ile problem. That's why thina vele siku-opposition sihlala sisitsho ukubana ma ungazange kube le change eZimbabwe kwaba le nguquko yombuso kuzohlala kulaleyo problem ngoba i-confidence ayikho from ama-investors ukuthi babuye bazoyinvesta elizweni. So ya, sizobona ukubana izinto zizokhuphuka, le mali zizoshota and ukuhlupheka kuzoqhubeka kusiya phambili until izanu zikhitshwe ngoba izanu ayilayo iplani yokuthi ithuthukise umnotho welizwe.
Lina indaba bengalibizi ukuthi bekhulumelani futhi.
UChamisa njengomuntu wakhontesta wawina amavoti amaningi, nguye engingathi that's why bekhangele kuye ukuthi bakhulumisane laye. Kodwa indaba yombuso wazoyivele ivele yiyona eyi-problem from ekuqaleni.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo webandla le-MDCT elikhokhelwa unkosazana Thokozani Khuphe lapha kwele Melika. Sixoxelaye ese-Washington DC. UZulu ukhala okumangalisayo ngokukhuphuka kwentengo yempahla lembadalo yezimota ezithwala abantu eZimbabwe. Osomabhizimusi labo bayakhala okumangalisayo ngokwenzakala elizweni. Ake sizwe umnumzana Love Mo Chamasi olungisa omakhalekhukhwini elokitshini le-Kaltbak obulawayo exoxa ngokukhuphuka kwentengo yempahla kanye lomsebenzi wakhe.
Amashophu ukuvula wona avuliwe kodwa abanade bethenga kakhulu ngama-eco cash konke le bhondi ade bethenga ngalo abanye besithi vele ibhondi kusiyafika u-Friday liyabe seliyi-newspaper selingasasebenzi nje ngikade sokwenzakala abantu ade bethenga sibili ukuthi besale bengalalo ibhondi lakhona into ade senzakala kii
Sizwa kuthiwa-ke le ntengo yempahla etshiyeneyo isikhuphukile njalo le mijova akusitshela ukuthi kume njani?
Imijova eminye vele isiyi-75 enye isiyidola eminye vele bengajovi totally. And then izinto vele besezikhuphuke kakhulu amafuthi 2 liters ikhuphukile from $3 something yako $12 $11 somewhere there. Samende vele bezikungela kwesi sikhathi nxa ungele ule bhondi vele ubungathengi abanye ade beliyala ibhondi lakhona befuna irandi.
Okunye ke nxa sikhangela isinkwa-ke kume njani khonapho?
Hayi isinkwa lazo vele siyabheda sithengeki vele kunye okusithenge mdala vele from dollar sesesuko-dollar 50 naloko okunye okuncancane lokhu sengabo into kade zingabo 50 cents sezingabo 75 cents 85 cents khonapho vele kuyabheda na.
Konke lokhu-ke baba kuwenziwe kuyini?
Lokhu ngingazi vele kahle kuvangelwa kuyinto nje ibhondi lakhona impheliliningi ngakuqala kwakuqala kwakule kwakugcwele kakhulu i-ecogas mangares i-ecogas isilutshwane but ikheshi manje sigcwele kakhulu ebantwini kuthe ngokugcwala ikheshi vele hhayi kohle kwaba nzima.
Pho ilizwe liya ngaphi khonapho-ke mfowethu?
Labo angisazwisisi baba vele angiyeke ngize ngizwisise sekuthi sokuhamba kanjani
ye kodwa ubona ngizani kuyagcina ngani khonokho?
Kuyalunga kuyalunga kodwa ukulunga kuyalunga kungaba le mali e-right kuphela kuyalunga lokho.
Lapho ukhuluma ngemali enjani?
Amithi kungatshintsha i-currency kuphela kungatshintsha i-currency kungabe yibhondi kuyava ngcono.
Kungaba yimali enjani akuthi ukhulume sizwe sibili randi kumbe abantu basebenzisa idola kuphela?
Hayi vele imali ingani ingavukisa iZimbabwe kahle kahle kungatholakali yesidola yayisebenzisa apa ezaziyisebenzisa kunothi ibhondi yesidola yele power ngoba irandi selingasebenza for i-short time siphinde liwe futhi cause liyakwanisa ukuwa sibili irandi vele liwe labo futhi yabo. Okwenza kadesi liqansiswa ibhondi lena ibhondi selinjani seliphansi ngoba ngingasolitshintsha kadesi ibhondi anithina vele siwoda egoli izinto so ngasiwoda egoli izinto siyabe sithi singaba le mali anjo imali lena sesiyitshintsha sithenga amarandi singathenga amarandi sesiyawoda ngakhonale egoli but manje kadesi sokunzima ukuthi thina sethenga amarandi ngapha egoli ngoba irandi lakhona liyadula kakhulu yinto esisenzakala nje khonapho yabo into esinzima nje.
Ye so wena uyathenga uthengisa impahla?
Hayi mina kwathi ezingilungisa amafoni e-Kaltbak.
Amafoni lapho khuluma ngomakhalekhukhwini kumbe kwini?
Amafoni omakhalekhukhwini sabe siwalungisa and then sithenga ama-space akhona nabo sifakela abantu into esidila ngazo kakhulu.
Wena manje uthathani? Uthatha ibhondi kuyini okuthatha khona?
Vele bengithatha ibhondi akulinye imali bengithatha ibhondi.
Manje sokuhamba njani?
Ngizengithatha ibhondi manje ngigcine sengimfonela lo mdala ngoba umdala ubengekho vele esakhanga umntu ukuthi hayi into lapha sowuhamba kanje lawa sezithi hayi la uzafika kusaze bonti kwenzakalani.
Lile shophu khonapho-ke lo baba?
Sile shophu wona beyithemnas
ngiyokulungisa omakhalekhukhwini.
Ngiyokulungisa omakhalekhukhwini.
Umnumzana Love Mo Chamisi ulungisa omakhalekhukhwini elokitshini le-Kaltbak obulawayo. Silokhu sikudaba olufanayo. Abatshayeli bezimota e-Victoria Falls abathwala izethekeli ezivela kwamanye amazwe bezibukisa indawo ezijeneyo kulelo dolobho bathi ukusilela kwamafutha sokumise umsebenzi wabo njalo kukhathaza lezethekeli. Umnumzana Ephias Mambume ukansila ka-Ward 6 eChinotimba e-Victoria Falls uthi indwendwe zamafutha epetulo azibonakali kakhulu kuleli dolobho ngoba avele awakho.
Sesamaviki phosa ngafika 2 kungela fuel. Nxa ufuna ukuhamba ngemota sibili sokufuze ucaphe uye Zambia kumbe uye Botswana usiyadinga amafutha. So ku-affecta kakhulu i-business e-tourism. Ikakhulu laba abathwala ama-tourists from e-airport kumbe be-border labo bebuka ilizwe lendawo yethu. Amafutha angabuya ahle phele khonapho khonapho ngelanga elilodwa. So sikhuluma kanje sesilamalanga amaningi kakhulu kungalandwendwe kungalama-queue because akula fuel ngitsho. Even egarage neyodwa.
Impahla ezitolo ke ama cooking oil izinkwa lokunye.
Yeah, kwele follow so kade sisinkwa sikabile problem but as amanye ama basic commodities njengamafutha labo chukela nga ungakuthola sokugwezwa ama price pose maybe times 2. Iwording yenziwa kakhulu ngabantu abayebode konke le mali abalemali. Thina ngapha sibona uZulu uyahlupheka ilizwe limi manzonzo and abantu kabalayo leyo mali okuthiwa ngamazolazi kumbe ama bond notes okuthi bewoda khonoko kukhona ngeprice ekhwezwe yaphindwa kabili. So kungenxa yokuselakala kwemali.
Selaluhlafuna lolu daba kukhansil.
Sake siluhlafune especially emalangeni besisenza i-budget consultative process yethu. So izinto ezikhulunywa ngabantu malanga wonke ndawo zonke lapho esihlangana khona kumbe esihlanganisa khona abantu abantu bakhala ngomumo omnotho sekuaffecte kakhulu icapacity yabantu ukuthi bebhadale imithelo ngoba bengazi bebhadale thina singeke sibayalise ukubhadala nge-eco cash kumbe nge-swipe kumbe i-transfer. But imali nxa isibuya kithi as long as ibuya i-transfer kungaso US dollar proper iyabe isehle i-value yayo ngani ngoba i-rate of exchange ese-black market kade sikhuluma ngokuthi 100 US dollars gives you over 300 bond notes. So abantu ababhadalayo yes siyabezwa but thina pho nxa sesifuna ukuyadinga imithi yokuthi si-treat amanzi sisiyafuna ukudinga ama-services okuthi senze i-service delivery konke lokhuyana soku-affectwe ngesimo esiyiso elizweni kadesi.
Lo ke ngukansela u-Efias Mambume ka Ward 5 eChinotimba eVictoria Falls besixoxa laye khona ngale efolosi. Inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ikhangelelwe ukuthi izakhokhela ukutshengisela okuzenziwa ngolwesine eHarare phezu kokuqonga kwentengo yempahla ezitolo. Umnumzana Ambrose Sibindi omele iZCTU eMatabeleland uthi okubazondisayo futhi ngokwethulwe ngumnumzana Mthuli Ncube umphathintambo wezemali ofisa ukuthi abantu bahlawule umthelo wokuthumeza imali ngomakhalekhukhwini.
Ungananzela kade sisikhuluma kanje eZimbabwe amaprice aqansa. Siyakukholwa ukuthi ngemva kokumenyezelwa kwe-fiscal policy leyo bekhona ngokuqonisa ama-prizes. Kodwa njalo into esihlupha yenale ukuthi okuthiwa sokukhwezwa futhi umthelo ngama-transactions ayenziwayo. Sibona ngathi thina njengezisebenzi akufanele singene kikho. Kungani? Thina nxa sihola imali siyathathelwa loko imithelo okuthiwa yi-PSU. Xa sengisiyathenga isitolo ngiyathathelwa futhi umthelo lo okuthiwa yi-VAT. Yonke into engiyenzayo kule mali engiyithathelwayo. So sibona ngathi nxa futhi sibuya sokuthiwa ngama-transactions asuke sithathelwa ama-2%. Sibona ngathi sifa kaningi. Besithe engxelo nxa kungaba yindlela engxelo kungenziwa kuma-business ayikhona ebantwini ngoba sikhuluma kanje kathesi imiholo yabantu eZimbabwe lapha from 2009 ayikazikhwele iloku imi ndawonye. Ama-price ayakhwela bakhweza le mithelo le esiyenzakala. Yikho sesitshengisela ukuthi hathi bo thina sibona kanye nezisebenzi sesicole phansi kakhulu kwesikhathi eside asenelisi ukuthi singene kule ndaba and futhi akuaffecti izisebenzi kuphela. Ungaze ube ngubani ngoba ungathi beza ama-transactions eZimbabwe la kumbe ungaba yibona ama-informal sector laba lesibo lufana naye. So ke we are saying thina njengabantu beZimbabwe asibambaneni sitshengisele sitsho kuhulumende lo mini sukuthi hathi bo sibona ngabe into eyenzileyo awuyenza ngokunanzelela izisebenzi. Ngokunjalo nge-Thursday kumbe ngolesini sikhalibana sitshengisele ukuthi le ndaba ikhangelisiswe lo mthelo masinya ukhishwe ezisebenzini.
Yes, siyabona ukuthi umthelo lo vele awukaqalisi ukuthi usetshenziswe njalo kuthiwa-ke uyaqalisa ngenxa umthelo $10 usiya ku-500,000 khonapho kodwa nxa ukudumeza nje imali encane bathi hayi akusoze kube njalo so ke khonoku ke akuli thobi inhliziyo kancane
akusithobi inhliziyo ukuthi akukaqalisa kuqhathe kanga ngoba ungazivumele ungathi ubona inyoka ibuye endlini yakho uthi hayi mana ngiyele iqala ingene zayizalisala isendlini uyabe ungumuntu ongahlakaniphanga so ngokuqala lokho vele asifuni linyoka ingene kithi lali indaba yokuthi ayi $10 vele ungakhangela kuhle ama-transaction angathi ungakhangela abalo kakhulu angafikweni nale $10 abakhuluma ngayo asuke kusithoba inhliziyo sibone ngathi sinondezelwe ngokunjalo sithi hathi bo lokho kwaleso sikhathi akuhle njalo phezu kwalokho futhi ezinto lezingazilethwa thina njenge-labour siyakholisisa i-stakeholder eqhathe kule Zimbabwe bewukuhle ukuthi ngawuminista layo uqale wasiconsulta lathi saba le input wenza ukuthi sicabangane engxa into lokuzayiletha ngenye indlela but khona ukuthi eZimbabwe sihlohlobo yokuthi labantu abangontando ayiphikiswa abavuka becabange lokhu babuye benze lokhu njalo siyakwazi injongo yakhe ukuthi ku-raise imali kubhadala izikweletu ezathathwayo kubo World Bank kubo-IMF kodwa sithi thina leyo mali kanti yathi ithathi senze isikweletu seZimbabwe yaze leyadliwa mbani siyathi nisebenzana sibone singetha ngalutho amakhampani avalwa usingethanga ngalutho abantu bayadibeka i-economy yafa so azayi sinede lutho lowo wadla leyo mali sithi akube nguyo ikhathela leyo mtelo ayibhadla leyo mali kungathi wathini izisebenzi esingakani sibele ingxenye ebudleni leyo mali ingasincedisanga so kethu sobale sibhadla ezikwete singayingento esingazayi isibenefit yiluhlubo lweni
umnumzana Ambrose Bindi umele i-ZCTU eMatabeleland besixoxa laye ekobulawayo amanye amabandla aphikisayo lezinye inhlanganiso lazo zithi zizaphatheka ekutshengiseleni lokhu uChris Gande weStudio 7 uxoxe ngodaba lolu lomnumzana Gift Ostalius esiziba osakhulayo okubandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa
njengoba ubona isimo esisemuzweni elizweni ukubana into ziyakhwela kudla sokuswelakala and njengokukhuluma kwethu ubani indaba yayiseyaqala lapho kwatshontshwa khona ukhetho and sakhuluma ngaleso sikhathi ukubana-ke ukutshontshwa kwamavoti kuzazitshengisa ububi bakho ngendaba yokuswelakala kwezinto esisikubonayo so ngenxa yakhonokho sizabe sihlanganela-ke labatshiyeneyo abelabour ama-students ukutshengisela mayelana le ndaba yokukhuphuka kwentengo njalo yokuswelakala kwezinto njengoba ubona la ukubana-ke izinto ziyakhwela amafutha okupheka etulita sikubo $15 nxa sikithi emakhaya ngapha kuboyinsiza sokungama-20 kuyikokeshi noma ubuye lama-youth akho so khonokhu-ke sizahlanganela lehlanganiso ezithiyeneyo ezelabour oZCTU nama-students lezinye inhlanganiso ukutshengisela mayelana nendaba yokukhuphuka nokuselakala kwezinto emadolobheni lasemafanele
manje amalanga selilawo na ukuthi kuyenzakala nini lokho
ye nxa ungakhangeli kule secular efakiweyo ungabe Zimbabwe Congress of Trade Union lezinye inhlanganiso ezehlukeneyo lapho esikhuluma khona ukutshengisela mhla ka-11
manje ukutshengisela lokhu liyazisile yini amapholisa kumbe lizangena nje ezitaladeni
hayi amapholisa ayaziswa ke ngenxa yokuthi umthetho uklie ngendaba yokuthi amapholisa kufanele-ke eyaziswe ukuthi bazavuma noma bavumi okuyibo but kuyaziswa bazabe bekwazi ngenxa yokuthi iprogramu yabantu ejikelele
manje nxa likhangele lina kuzaphathisana ukutshengisela njengoba sesike sabona kutshengiselwa kodwa singaboni impumela yakhona ukuthi iyabincedene
hhayi akula lapho kungatshengiselwa khona impumela ingaphumi nxa kungatshengiselwa abantu ingxaki yokutshengisela yokubana-ke esizweni lo hulumente abekwazi ukuthi abantu abathabanga ngesimo esiselizweni indlela uhulumente aresponda ngayo asiyo etshengisa ukubana ukutshengisela-ke kube successful noma kwehlulile ukutshengisela qala kuphelele njalo ekutshengiseleni abacabanga ukukwenza labo lokungakwenzi sokukiwo ikanti-ke ukutshengisela khona kuyikuveza ukubana abantu abasuthiseki ngezinto njalo abathabi ngezinto ezenzakala elizweni so yikho sizakhona ukuya sitshengisela njalo yikho safaka phela emthethweni we-constitution entsha ukubana-ke indaba yokutshengisela kufanele ibe yi-one of amalungelo aprotectwa yi-constitution njalo ukuthi afanele siwasebenzi ukuze-ke tshengisele ukubana hhayi abantu abathabanga ngokutshontshwa kwamavoti okwayezwa ngu-Emerson Lambutso nangakwa labanye bakhe okuvea ukutshontsha-ke i-victory yabantu ngokhetho luka-2020.
Manje njengoba sike sabona ukutshengisela phambilini kokhetho kusifa abantu, akusoze kubangele na ukuthi abantu besabe ukuthi bangene ezitaladeni?
Hayi, abantu baqhasi kubulawa umgabe. In fact, abantu baqhasi kubulawa Ian Douglas Smith ngomnyaka 1965 ezethathe leyar kuthiwa United Declaration of Independence. Aba abantu bamnyama baqashi kubulawa bevulawela indaba zokutshengisela ngesikhathi sonesi. Njalo abantu baqalisa ukutshengisela ngomnyaka ka-1988, October 4, abantu batshengisela umgabe wababopha abanye wababulala. Abantu batshengisela 97, batshengisela 99, batshengisela 2000, 2002, 2008, wakwazi ukuthi abantu babulawa. 2018 abantu babulawile ngendaba zokutshengisela. So ukubulawa kwabantu kuvele khona kusegazini labantu bezanu PF, kodwa kusoze kwamisa abantu ukutshengisela ngenxa yokuthi izinto elizweni zingalunganga.
Lo ngumnumzana Gift Ostalos Siziba osakhulayo okubandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ilizwe leBotswana lithi kalisaniki abantu bokuza amaphilisi okuthundubeza igciwane lengculaza ama-antiretrovirals kulandela ukumiswa kohlelo olunceda abagulayo olweMelika olubizwa ngokuthi yi-President's Emergency Plan for AIDS Relief. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMathini Ngwenya usethulela lolu daba.
Noma nje liyimfihlo inani labeZimbabwe abuhlelo lokunatha amaphilisi alwisana legciwane lengculaza ama-antiretrovirals ARVs, uhulumende weBotswana uthi seluzamiswa usizo akade elunika iziphepheli ezisenkambeni yeDukwi. KulabeZimbabwe abangamakhulu phose ayisikhombisa i-688 abayiziphepheli enkambeni yeDukwi engaphandle kwedolobho leFrancistown. Umabhalani jikelele kugatsha olubona iziphepheli kweleBotswana unkosikazi Sehwakeng Seyane uthi usize lwama ARVs abaluphiwa iziphephelo luzamiswa ngenxa yokuthi inhlanganiso yeMelika yeEPFA yiyo ekade iphathisa ithi kayisasoke iqhubekele phambili. Utsiyane uthi lokhu kuza banzima uhulumende wakhe ngoba kuzabe sekusitsho ukuthi kumele atshonise isandla esikhwameni sakhe ukuze iziphephelo siqhubeke zithola usizo lwama ARVs. Ekhuluma phambi kwedale lamalunga ePhalamende lePublic Accounts Committee, iPAC, eHabron ngoLwesihlanu, uTsiyane uthi iphepha iyazise ukuba isizamisa usizo lwemali phezu kwenhlelo zomkhuhlane wengculaza kusukela ngumbimbitho womnyaka ozayo. Ngakho-ke uthi abakwazi ukuthi imali izavela ngaphi ngoba uhulumende wakhe engalayo imali yokuthi aqhubeke enikeza isiphepheli usizo. Enye incwethi kwezempilakahle esihabulona ongafisanga uqanjwa ngegama uthi kuzaba nzima kulabo abasebevele bethatha amaphilisi ARVs.
Ayisiyazi ukuthi amaphilisi la kumele wathathe impilo yakho yonke. Ngakho umuntu angama kuba khona ama-complications okungadala ukuthi umkhuhlane umkhulele ngamandla.
Abalezi hlobo enkambeni abafana lonkosazana Rosemary Moyo oseHabron uthi akula muntu osenkambeni yeDukwi ongenelisa ukuthenga amaphilisi ama-ARVs ngoba bengasebenzi njalo edula.
Amaphilisi awe-ARV ayadula, ngakho kuzaba nzima kuzihlobo kanye lalabo abayiziphepheli ukuthi bawathenge. Iziphepheli zihlala enkambeni azisebenzi, ngakho akula lapho ezithola khona imali.
AbeZimbabwe abasenkambeni yeDukwi bona bakhala ngesimo esinzima besithi akuphileki kuhle besilela ukudla kanye lokunye. Kodwa noma kunzima enkambeni, iningi libhensele ukuhlala khona besala ukuphindela ekhaya. Noma nje uhulumende bamazwe omabili bazama ukubancenga ukuthi baphume umhlaka 31 Mpalakazi lonyaka engakafiki. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kweleBotswana.
Singakehlukani ngothi sikhangele udaba obelikhokhela lamhlanje. Umnumzana Nelson Chamisa uthi kakhulumisani lomongameli Emmerson Mnangagwa ngokubumba uhulumende womanyano. Sigqiba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje. Asidibane nentambama Oliver Lisayo ngoGibbs Dube.